sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshana njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 7 tulikazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokuvalwa kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukoma kwezinye izikotsho lobudlwangudlwangu sebusenziwa ngontanga kuzikotsho ezisebenzayo.
Soke abantu abasakwazi baqonda iCouncil yazama ukuletha amabhoza but amabhoza akhona ashoda njengoba kuthiwa idorobho lonke. Soke hhayi umumo wamanzi sikhuluma iqiniso awumhlanga.
Izakhamizi zelambo duze lewange ezilima ingadi ezithelelezelwa ngamanzi womthombo zikhala ngoncedo lokuvimba indlovu ezingena engadini.
La ngamanga akulayithi ehlayo lapha into zonke lokho zikhona phaya akulayithi ehlileyo so iyehlile engcondweni zabantu abahlanyayo.
Intengo yempahla ezitolo obekuthiwa isiyehlile ibikwa isiqala njalo ukuqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we Studio 7. Udubo lokuvalwa kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukoma kwezinye izikotsho ezagejwa endaweni ezijeneyo edolobheni leli lobudlwangudlwangu sobusenziwa ngontanga kuzikotsho ezisebenzayo. Umanisipala wakobulawayo uthi kukhona ukulungiswayo okubangele ukuthi amanzi avalwe kusukelwa ngolwesibili obekukhangelelwe ukuthi ayavulwa lamhlanje kodwa kwehlule. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Selapho sekathe sesile from Tuesday besingelawo amanzi kodwa bekulesithembiso sokuthi kulezinto ezilungiswayo yi-council. I-council yathembisa abantu ukuthi amanzi azatholakala ngesikhathi amanzi wathole kusasa ngendlela ababesitshele ngayo kodwa sikhuluma kanje amanzi lawa abuyanga. Sokuphume inye futhi inotice ethi yona amanzi azabuya namhlanje ntambama. Kodwa sikhuluma kanje amanzi akabuyi. Kodwa eqinisweni ukuthi hayi umumo wamanzi usomubi. Abantu bebengathi bayabekezela kodwa ke siyananzela ukuthi izakhamizi sezivele kwazi kwenela ngoba kwezinye indawo kulamabhola. But esikunanzele uhlupho kakhulu ukuthi lapho kulamabhola khona. Amabhola asekhulelwa. Amanengi nga ukotshoza amanzi asaphuma. So ke abantu abasakwazi baqonde iCouncil yazama ukuletha amabhoza but amabhoza akhona ashoda njengoba kuthiwa idorobho lonke. So ke hayi umumo wamanzi sikhuluma iqiniso awumhlanga ukuthi sibili nxa engasabuya ngokwalamhlanje sibona sibili ukuthi hayi abantu bazaba lohlupho olukhulu lengozi yemikhuhlane ukuthi sihlasele sibona ngathi imasinya singahlaselwa njengedorobho.
Amagetsi wona ke?
Amagetsi yilo futhi uhlupho olufanayo. Amagetsi kona selesikhathi. Ngoba nxa ngikhuluma kanje iproblem isibala ukuthi nxa kungela amanzi amagesi layo ukuthi ahlupha abantu bezama ukuthi nxa bethela amanzi bayadinga entambama eziboraneni kodwa wathesi kwabe kumnyama abantu bekhotheza sekunyameni ngokuthi amagesi abona abona kahle endalo ke ehamba uthola amagesi asuka ngo-5 ekuseni azabuya ngama-10-11 ebusuku edonse u-5 ekuseni watsha u-5 wantambama kuze kwedlule kwase ama-16 hours. So ke umumo wamagesi hayi lawa umhlanga izinto zimbi kwesikhathi kule uyahamba edorobheni uzibona ngathi usekhaya and khonoko siyakubona ukuthi impilo zabantu sezisengozini ngoba siyakwazi ngamagesi engekho izigebenga suka zithatha i-advantage yomumo and ungananzela futhi sikhanya ngathi bona abamagesi zesa ayizwakali khanya ngathi ayilamto engcile ebambekanga ngamagesi. So ke hayi umumo wethu mubi abantu bathole kanzima basakwazi baqonde.
Sesike saxoxa labanye abathi bona sokulabontanga ababhadalisayo izakhamizi ukuthi zingene emzileni. Suke wahlangana lo dubo olunjalo na?
Emzileni wamanzi.
Yeah.
Lelo liqiniso ngoba izolo ngithole icomplaint esuka kuward 26 ngafonela ukansila ngamtshela ngakho ukuthi kulalolo hlupho. ukansila ngaze ngamtshela isibhorane sakwenti bathi singathi so ke kodwa labo bengabhadalisa ukungena emzileni sokubhadaliswa abantu besithi hayi isibhorane lesi sise areni yethu so nxa selibuya lapha linelivela kwezindawo ubhadalani namhlanje futhi ngeke ngathola omunye umbiko abanye abantu abathi kade sebechotshiwe kuthiwa indawo bechapha umgwaqo ngoba isibhorane singali kwenye iwadi bona bekulenye iwadi so umuntu angathi ayinqala ifuna kamanzi lisibhadalane so ke umolo wendaba zokuthi nxa umumunje abantu abagangileyo bathatha i-advantage yalokho but liqiniso selibakhona abanye abantu asebedibeyangako ukuthi sebeze becinga bebhadala abebhadala intengo yokuthi bathole amanzi leyo liqiniso so ke ugango khona kodwa besitshela abantu ukuthi nxa behlala enzenjeyalezo lani njengezakhamizi abasazise sincedisane lama-councelors even lamapolisa sincedisane lawo ukuthi kulo muntu ogangayo ngoba amanzi akufanele angathengiswe lathatha izibhorane kufanele abantu bayathole for free njalo kungelandaba ukuthi uvela kuyiphi wadi kambe nxa ngihlala khonapho ungingcele 200 meters away kule sibhorane ngiyaqonda khonapho eseduze akula muntu onganginika icala ukuthi usuchaphele ngale kwenye iwadi sibona ngathi ugango okuphindiweyo lo
Lo-ke umnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kweBulawayo. Direct from Washington, the voice of America. Intengo yenye impahla izitolo ebisehlile ibikwa isiqalisile njalo ukukhwela kwezinye izitolo. Lokhu kwenzakala ngemva kokwehla kancane kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe phansi kweqhakela lomthetho i-statutory instrument. Ezinye ingcwethe ezicubungula ezomnotho zithi okuzabangela ukuthi intengo yezitolo ingehli ngesilinganiso esibonakalayo ukuthi intengo yamafutha ezimota ilokhu ingehlanga. Sixoxe lo kansila womuzi weSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo obekubulawayo lamhlanje.
Hayi, kuyehle engqondweni. La ngamanga. Akula into ehlayo lapha into zonke lokho zikhona pha akula into ehlileyo so iyehlile engqondweni zabantu abahlanyayo. Siyadubeka lapha elizweni lapha akula le into ehlayo siyadubeka. Yeza mnumzane so nabalaleli bayavuma ukuthi kona akula into ehlayo.
Kodwa sesike sabona imfanekiso yentengo etshengisa ukubana ingayehlile. Imfanekiso etshengisa ukubana intengo iyehlile kwezinye izitolo.
Akula into ehlileyo bakuhamba amanga. Yazi into eziyenzakalayo kulezi nsuku ukuthi kona abantu batshengisa ngathi kona into ziyehlile kodwa zingayehlanga. Akula lento ehlileyo lapha. Into zonke ziloko zihlupha abantu. Abantu bayadubeka kakhulu akula into ehlileyo. So ngazi uhambe supermarket iphi into oyithengileyo last week nakathesi lokhu injalo so bengasiqambela amanga lapha izama ukutshengisa abantu into ziyehlile akula into ehlilela
khona ukutholakala konke kuyatholakala yini kumbe kukhona okunye sokushoda
into zigcwele every supermarket that you can go ugcwele but into ehluphayo ukuthi kona akuyehlanga intengo yangikhona iyahlupha uyabo so akula into ehlileyo la kuyahlupha lapha but into zigcwele elizweni konke kukhona okufunayo but intengo yangikhona uyayithatha ngaphi imali akula
amafutha ezimota ifuel yona ke
mina kathesi suku eHarare ngisiya koBulawayo ngifake i-full tank yami ingose $425 so nxa umuntu ehola $200 uya koBulawayo yini osuzuhambe but mina ngithele $425 RTGS ngisiya koBulawayo so akula into zizima emuntwini nje emuntwini makhaza into zizima mntakamama nakalaleli bonke bayangitshela ukuthi bayavuma ukuthi kona umnumzana umoyo empiwe esakadona ukhuluma iqiniso mina eyami imota i-double cab iyenze 425 ukuthi ngiye koBulawayo sengiyatshela enye i-425 ukuthi ngiye koBulawayo which is $950 to and from Bulawayo uyabe uhona malini-ke.
Alo-ke ngumnumzana Peter Moyo ukansila womuzi weSouthern eHarare obekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Mina kusiya ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngathi yadinga umuntu ongabisa abantu esafeni bakhulumisana esingathi umlamulankulu.
ngoba ikhinga yelizwe leZimbabwe ipolitics izalungisa ipolitics iEconomy iyabona nje iboniswa ipolitics ungalungisa ipolitics konke kuzaqhona
singaqedi isikhathi siloke sithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedile lokho
hayi mina ngisakuthembi lokho I'm sorry to say it mina ngisakuthembi kade kwakhulunyiswana umgabe wakhulumisana loNkomo kaVutintyanga umgabe wakhulumisana loTsvangirai kaVutintyanga
kusukela ngomvulo kuhlelo lwethu lwekuseni ngo 6:30 sizalethulela uhlelo lwethu lapho esizaba sixoxa lengcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kanti vele kwenziweni eZimbabwe ukuze kube lengqubela phambili lalelani uhlelo lwethu lweviki yonke lapho esizaxoxa khona lengcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni ukuze kube lengqubela phambili elizwe
Mango elambo usesigabeni esikundawo eyaziwa ngokungani kahle kwezulu uregion 4 kodwa izakhamizi lezi seziguqule ugwadule lwaba indawo elamadlelo aluhlaza imisebenzi iyasilela ngapha indlala isidla ubhedu osekubangele ukuthi inkulungwane zabantu emadolobheni kunye lemaphandleni ilizwe lonke jikelele zidinge uncedo lokudla lumnyaka kodwa izakhamizi zelambo ziyenelisa ukuthola okokuxotsha umangoye eziko ngokulima imibhida etshiyeneyo ikakhulu amatamatisi omunye wabalimi ngumnumzana Bota Chuma kesizwe echasisa ngendubo abadibana lazo
engadini of late I think ama challenges esilawo ngokwamanzi le fence nxa ngikhuluma ngamanzi I mean we are digging ama wells instead of today ama pumps abala singathola uncedo we can get some pumps to pump water nxa ama through solars or so forth or so on ukuthi pump amanzi abantu bethelele easy but you are dig your wells ukudigama wells we dig them then start watering amagaba
umnumzana Thaddeus Nyunyu Ndlovu laye ngumlimi wekapata
uhlupho esihlangana labo lihlupho lwendlovu indlovu ziyasihlupha ngoba ngani ziyabuya zinyathela ifensi yethu ilimale ikanti uyibisele ifensi yakhona abasincedale uyibisela abakho imali yakhona vele ifensi ayisathengeki i-diamond mesh eyiye sisebenzise ukufensa lapha ngesikhathi sabo September, October, November itamatisi siyalilima kakhulu libe le market enhle kakhulu imota ziyangena noma nje silohlupho lwe dust road yakhona le kodwa ama customer akhona ngoba sithengisele ifolosi iwange ibhinga le kamatifi enqele ngithi ngelulupane lelulawayo at times bayangena bezothenga amatama imali iyasisiza kodwa njengoba imali yakhona ingasayenaliswi ingaselamkantshi imali yakhona siyiwile vele siba lohlupho la
indlovu lezi they when the damage they don't pay back abantu became fire they just came and assist come when they come they tell us I know I sizabuya they don't even give us any help of late so sekuzabuyela futhi ukufaka isigodo futhi
yona i-government ke yaliphathisa
they don't even assist they say they don't consider us
why
it's not recognized because semachaphozi
abanye abalimi ngabamiswa umsebenzi inkampani emba amalahle ewange Colliery Company omunye wabo ngumnumzana Jairo Sibanda
ngaphandle kwamatamatisi lo mumbu siyake silime ichomoli ya ikhabishi lokunye nje okuncane nje kodwa okukhulu osikuthengisayo ngamatamatisi. Kuyasiphilisa sibili, kukhanya sibili kuyasiphilisa le ndleko ukuthi ezikolo abantu bayakwanisa lokubhadala ama-school fees.
Ye ludaba esilwenzi engalwenza ngize ngiye edede kumavika amalutshwana asanda kwedlula. Okumanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zika Mike Hobe.
Eyita hola 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 mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Hobe. Namhla kuhlelo silomnumzana Vusi Muzi Mkwananzi ongisakhulayo okuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship kulumnyaka. Yebo yebo mthwakazi omuhle, isikhathi lesiya sesifikile. Lapho abatsha abangabakhokheli abadabuka emazweni achiyeneyo babuya lapha kwele Melika bezofunda indlela bengathuthukisa ngayo umsebenzi wabo. Umkwananzi ngumunye wabo. Asambeni siyoxoxa lo Vusi Muzi siyeze ukuthi ulubona njani uhlelo lolu. Mkwananzi, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila, ngiyathabuka lana.
Hayi la sithabile, sithabile ukuthi usukhona kuhlelo. Asithinta udouble khona egudwini, uhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lule njongo yokuthuthukisa abatsha abakumsebenzi etshiyeneyo. Wena awusitshele mnumzane ukuthi ukumsebenzi onjani?
Mina ngiyenza umsebenzi esingathi ngesilungu ngi-tech entrepreneur. Ngiyenza ezamabhizinisi but ngisebenzisa i-technology ukuthi sibone ukuthi singathuthukisa kanjani. Elakayithi masinyane.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolu?
Ngingananzelela ukubana kulama-opportunities amaningi. Ngananzelela ukuthi siyangani siyasanela kakhulu. I-technology yinto esikhona kulezi nsuku. Yenza ukuthi umuntu noma ungubani noma uleminyaka wuphi ukwanise ukungena kubhizimusi. Ukwanise ukuthi ungene kubhizimusi at a cheaper cost and be able to move faster. Ukwanise ukuthi uhambe ngesiphangiphangi. Unlike nxa ungasebenzisa iy'ndlela zakudala ukuthi ukwanise ukuqalisa ibhizinisi, ukwanise ukuthi ithuthuke, ukwanise ukuthi kuthathele isikhathi.
Awungitsheleke Vusi, usulesikhashana ukuhlelo lolu, ubona ngani usuqalile na ukufunda izinto ezingathuthukisa indlela ophatha ngayo ibhizinisi lakho?
Sefunde into eziningi, but into enkulu esengiyifundile ukubana kwesinye isikhathi thina sicabangele eduzane kakhulu. Ku-right ye siyakwanisa ukuthi siqalise kungamabhizinisi amancane and lingangitholi kakubi, akulalutho olu-wrong ngokuqalisa ibhizinisi yakho encane, but elakithi ngiyafisa ukubana ngasiyakwanisa ukuthi sibambane labanye. Mina ngidabuke etholojo, oqalisa ibhizinisi etholojo kuphela ku-right, but ungakwanisa ukuqalisa ibhizinisi not eZimbabwe kuphela but e-Africa lomhlaba wonke. Ayini into eyi-one ngithe ngayinanzelela ukubana kwesinye isikhathi sibonele eduzane kakhulu.
Asixoxeni kancane mayelana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Kulabo ntanga ababe kuhlelo lolu bathi befika kwele Melika baze babhekane ngento ethiwa yi-cultural shock ngesikhiwa. Kulo mehluko nxa sesixoxisana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika njalo indlela abantu baphila ngayo kwele Zimbabwe, uke wabhekana ngento efanayo na?
Abantu baphila indlela ezijiyeneyo, but mina lapha engikhona ngisendaweni esethiwa iDimoye, Iowa. Bona abantu balapha ngokwabo nje, ngabantu abangani ba-friendly. Mina it's my first time ukubuya e-America. The way they drive, ba-drivele esayidini sokudla, ukudla kwankhona kungani kulethukele eliningi, kwehlukile. But into enginanzelele ukuthi abantu abangomama abaningi ngapha banganye bale confidence eningi, bawubona umahluko kakhulu ukuthi hayi kade sokhuluma umuntu ongubaba, kade sokhuluma umuntu ongubaba.
Hayi siyakuzwa Mkwananzi, bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeze abontanga amazwi akho okugcina.
Ngiyabonga kakhulu. I-Africa esikhathini esiningi abantu bayathi thina yithi inkokheli zakusasa, but mina ngithanda ukuthi yithi inkokheli zakathesi, ama-business, ama-NGOs konke. Nasiqaliseni cabanga ukubana ungaqalisa into ungayicabangeli ukuthi uyenzela kuphela abantu abancane abakini, but asebenzise nini technology sithuthukise nini iAfrika yonke jikelele.
Hayi sikuzwile Vusi, ngiyabonga kakhulu bhuti ungena kuhlelo ngikhangile uqoqo lawe lapho libuya ngase Washington DC.
Ngiyabonga.
Hayi mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uVusi Muzi Mkwananzi omunye ongisakhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka. Isikhathi du silugciba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yiyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugciba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye.
Siyabonga ke Michael, sesilithiya ke izandleni zikaNtungameli Nkomo.
Yekudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo umthakazi wethu labalalelayo lababukele.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngikhethe sikhangele nje ngamafitshane indaba esiyithola encwadini kaLuka chapter 5 ivesi ngelika-4 zisiya kuma ku-6. Kufundeka kanje. Uthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe. USimoni waphendula wathi, Nkosi, sifikile ubusuku bonke asibambanga lutho. Kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Verse 6. Sebekwenzile lokho babamba izinhlanzi eziningi kakhulu aze agqabuka amanetha abo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, siyahlana namhlanje ngendaba edinga mina lawo ukubana sizikhangele esimeni esiyiso sona lokuthi singaphunyuka kiso njani. Lapha sizokuthiwa uJesu eseqedile ukukhuluma lalaba ekhuluma labo wathi sithi ke esebonile ubunzima obabukhona kubo Simon Petro labanye ababegola inhlanzi bengabambanga lutho, uJesu uyakhuluma nje uthi qhubekela ekujuleni nelihlisa amanetha kuze lizuze lokho elifunayo. Qhubekela ekujuleni, uJesu uthi kuSimoni lalaba abanye kabaqhubekele ekujuleni kokholo lwabo. UJesu uthi lanxa lapho uSimoni sithi sisebenze ubusuku bonke asibambanga lutho, uJesu kazange athi tintanini ulwandle, tintanini umkhumbi, tintanini amanetha, tintanini isikhathi elibamba eligola ngaso izinhlanzi, kodwa uthi qhubekela ekujuleni. Mhlobo wami othandekileyo, usuzame wazama izinto eziningi empilweni yakho zikusinda zisala. Uswela umsebenzi, uphethwe ngumkhuhlane, uphethwe lulaka, ucatshulwa ngokuningi, uzondile, ubulawa yindlala, uswela imisebenzi. Konke lokhu usukukhangele wathi lokhu akusasizi lutho, usukuphelelwa ngamandla, ithemba selingasekho. UJesu uthi qhubekela ekujuleni, ngatsho ukuthi utshintshe lapho khona, uthi zihlolisise ngaphakathi ukuthi kanti kuyini okuswelakalayo. Into eswelakalayo lukholo ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yakho. Njengoba ngisitsho kangitshiwo ukuthi nxa ukudubeka, diliza umuzi, thutha idolobho, suka elizweni. Kangithi uthi konke lokhu akumelanga kwenzakale, kodwa kungenzakala ngesizathu esiza hathe sokuthi uNkulunkulu akasekho. Qhubekela ekujuleni, nxa sekunzima usuwenze konke, lahla amanetha akho atshonise enzikini yokholo lwakho. Lithi ilizwi kuMathewu 11:28, zanini kimi lina lonke elikhathileyo nenisindayo, mina ngizaliphumuza. Abanye nje mhlawumbe bangilalele basemzileni yokudinga amafutha, abani bakhumbula ukuthi abantwana bahamba bephethene esikoleni singoya sikho xa sikhona siyadula singalahli ithemba ngitsho lelizwe lakithi asiphotheni amanetha uNkulunkulu uzaliphilisa sibuye sikhohlwe ukuthi sake sangena ekuhluphekeni
akuyiphethe mfundisi
baba Jehova Thixo olungileyo bawehlula oluthoyina xa sesikholiwe kuwe ubumnyama buyaphenduka bube yikukhanya nokuswela kwethu kuyaba yinzuzo inyembezi zokukhala ngobuhlungu ziyaba ngezentokozo sinike ithemba ebunzimeni esikhangelane labo ngamunye ngamunye njengezimuli njengezigaba esihlala kuzo sengitsho nje ilizwe lasezimbabwe kuza kusa ngenye imini ngoba ilizwi lakho lithembekileyo liqinisekile uzobona phakathi amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga jahalezansi, sigqibeke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngendaba ezenguqu. Iqembu leMelika elabesifazane yilo eliphakamisa inkezo yeFIFA Women's World Cup lamhlanje ngemva kokunqoba eleNetherlands nge-2-0. Iqembu leMelika lidlale kuhle okokuthi kube kuswela inhlanhla ukuthi lingalitheli zibe nhlanu ngemva kokuthola amathuba ambalwa. Akesikhangele impumela yemidlalo yenguqu yenkezo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje endaweni ezijiyeneyo zelizwe. IFC Platinum 1, Manica Diamonds 0. Ngezi Platinum 1, Highlanders 1. ZPC Kariba 1, Caps United 0. Chicken Inn 3, Ushuani Stars 1. Herentals 0, Triangle 2. Black Rhinos 0, Yata 0. Dynamos 1, Chapungu 0. Tel 1, Harare City 1. Iwange 1, Lebulawayo Chiefs 0. Qinisela loba kunjani ibekezela ingoma kaLorraine Maplanka isidubela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Udubo lokuvalwa kwamanzi kobulawayo solufike kusibanga esethusayo kulandela ukuma kwezinye izikotsho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30 igama nguChris Gande lelali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.